umomo wobulawa yomubi kakhulu singathi nje kuleyo kugalise khona phana kubo Tuesday kusuka ukuthi awuzofika lamhlanje umomo awujintshanga esikunanzele ukuthi indaba le stories esijale sesifakweyo esithi u-SI 49 lo yena abantu bangasasebenzisi forex sebenze ibond i-RFC sokwenzakele ukuthi ezitolo akusangeneka kusathengeka into engayenzo ziqansile ungananzelela kuhle okukhanya kwenzakele ezitolo kukhanya abantu bezitolo barethile nge-black market lanxa bengasathathi leyana imali emzini i-US dollar kumbe i-rand kumbe ipula but bahle barethi ukuthi bathole indawo eziningi into eziningi zi-ranger between 10 times and 15 times kulobunzima silokuthi obontabo akusabambeka izinto and kuze kube lula ukuthi aluba bekuthiwa abantu bavunyelwe ukusebenzisa imali yemzini bekuchipa so kokukhona yikuthi khaya ungathi kulokukhawulisana sibulokuthile okuthi abantu le decision ethethwe kumbe leyo mthetho ofakiweyo abantu bezitolo abawuthokozeleli ngoba bayatsho labo ukuthi balohlupho lokuthi izinto lezi abazithengisayo ezinye bavele bathi bezihodela babazihoda khona babesebenzisa imali yemzini pho nxa sokuthi abengasayisebenzisi abasazuzi inzuzo kufanele bayizuze ngobona kuqala babesazi bazithenga le bazabuye bethengisa ngemali zemzini so konke lokho sokuluhlupho emafamasi lapha imithi ayisathenge ngoba kuqala efamasi ongelahlupho ubungena nje efamasi ukuthenge nge-US kuchipa kathesi sebefuna amabhondi but uthi uyagayela ibhondi imali yakhona abayibalisayo tolti vele iyabi i-more than 15 times kwezinye indawo ifoda thi ongayithenga phose ngemali ephansi so hhayi kulokhu nzima abantu abasakwazi babambe ngathi bayekele
sike saxoxa labaseharare bathi kwezinye izitolo impahla vela kusela usuke wabona yini isitolo esingelalotho kumbe silempahla elutshwana kakhulu khonapho kobulawayo
ingathi kwakathesi akula sitolo esingelalutho kodwa ungananzelela lokho ngikunanzelela nxa ngangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu kukhanya ungathi impahla ziyehla ziya phansi zingaze zithengwe zikhanya ngathi azisabiselwa ngendlela yakhona kodwa azikho sibili izitolo esingathi nathi sizasilalutho kodwa iqiniso yikuthi impahla zilokhu zisobela ngambona ngathi okwenzakalayo zena ezazifakwe emashelfini abantu zingathengwa khanya ngathi akusasabiselwa ukuthi ufakwe so nxa zokuziphela ziphela kuyagcina nje kuthile okungaselalutho so-ke lolo hlupho siyalibona ukuthi xa uhulumeni engatshintshanga ingqondo kule ngozi yokuthi sesibuyela ku-2008 ozangena esitolo ungathola impahla ngoba kuqala wawungena uthole kule nkuni uthole kula maputhi la makhondomu into wawuzithola ngo-2008 ngibona ungathi siyakhona pha
manje nxa abantu bekhuluma lapha emgwaqweni izakhamizi zithini
izakhamizi imkhumbulo yabo iyahlanganisa iyalelahle sibona ngathi into yokuqala uhulumende iphutha alenzileyo ikuthi afake umthetho ahlathe umthetho lowo awuqalise khonapho khonapho iliphutha abalenzileyo ngoba izakhamizi ezinye zithi hayi engxenye kungasinceda lowo khishwa kodwa abantu into abakhala ngawo kakhulu ikuthi umthetho lowo ngawuthi ufakwe abantu banikwa isikhathi uthi engxenye uthiwe hayi ngo-January 1 sizafika kwisitwethini okuthi sabe sesisebenzisa imali yangabenzi ngoba uhlubo olukhona kathesi kuthiwa sisebenzise ibhondi kumbe i-RTGS but iqiniso elikhona yikuthi ungahamba kathesi ebhenki ukuthi ufuna ibhondi ibhondi yakhona yikho uchaya umthetho uthi imali ungayisebenzisi i-US dollar uthi irand lingasebenzi uthi ipula ingasebenzi fana sesiye ebhenki sengisifuna phela imali yami le engiyibhenki le ukuthi unike ibhondi lelo ngiyelisebenzisa nebhondi lakhona likho so senze njani kulabanye abantu foristeze nxa uthenga ifikeli kathesi bawutshela ukuthi i-RTGS asiyifuni i-swipe asiyifuni bathi letha imali ibhondi ngokwalo ibhondi lakhona likho zikhona izitolo ezidimanda khonokho so iluhlupho olukhona ukuthi uhulumende ufake umthetho akusebenzisa imali leyi kodwa leyo mali ingekho kithi akwenza ingqondo so izakhamizi yakubona ukuthi into ezinga uhulumende ethi khonapho khonapho lapho sibili uhulumende kadengisanga ukuhlonipha abantu.